Ukudlula umuntu engazange wahlolwa kwakhangela ukuthi kambe ngaba legciwane lecorona kumbe kalalo kuyinto eyingozi kakhulu. Kuyaba ngokuthi legciwane ulithelele umntwana, ulithelele umama, ulithelele umalukazana, ulithelele ugogo, ulithelele abantu abahlukahlukeneyo, limemetheke ligcwale emphakathini, ligcwale indawana zonke. Kuba yingozi enkulu kakhulu. Ngakho kuyadingeka kakhulu ukuthi abantu bakuqaphelisise kukhona lokho. Abantu bangafa baphele du. Liyabulala leli gciwane seliqeda abantu emhlabeni. Asikunanzeleleni ukuthi kulengozi enkulu, sivikeleke. Ukuvikeleka yikuthi uhlolwe, ukuvikeleka yikuthi ubhalise, udlule ngendlela efaneleyo. Ukuthi lanxa ungela maphepha, lanxa uzadlula nje ungela maphepha, kodwa dlula uhlolwa ukuthi ngabe ulalo kumbe kawulalo, ukuze ungalimemethekisi nxa ulalo, njalo labanye labo abadlulayo bangalimemethekisi, kugcine sekusifa abantu abaningi. Ingozi ikhona, abantu abaziphathe ngendlela efaneleyo. Iyamemetheka iCovid igcwale yonke indawo, ibulale izihlobo, ibulale abantu emphakathini, igcine ibanga ukuthi kuvalwe izikolo, kuvalwe amabhizinisi, abantu babulawe yindlala. Ngakho ke kuyinto embi kakhulu ethusayo ukuthi kulabantu ngalesi sikhathi abadlula nje. Kodwa kakumangalisi njalo, ngokuba kumele khona lokho sikukhumbule ukuthi abantu abaningi incwadi kabalazo, ngenxa yokuthi zona incwadi zokuhamba vele kazitholakali. Nanku sezikhweziwe futhi sezidula kakhulu kulalokho akade zikho khona, kusho khona ukuthi abantu abaningi baze behamba bengelawo ama-passport lawo, kube sekumemetheka igciwane leli.
Kuyini ongakuxwayisa?
Into edingakalayo ngalesi sikhathi ukuthi abantu bakhumbule lokho okubekwe umhlaba wonke jikelele ukuthi kuqakathekile, esibala ukuthi sigeze izandla kuso sonke isikhathi ngamanzi alesepa ahlanzekileyo, sisanitize kuso sonke isikhathi, senze lokho okuthiwa yi-social distancing, ukuqhelelana izikhala, singaye endaweni eziminyeneyo lapho kuyagidwa khona, singaye emaphathini siyegida. Ingozi inkulu kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu, ngokuba yikho okuthandekayo ukuhlangana abantu bayenatha ndawonye, bayegida ndawonye, bayakufa kabantu ngalokho. Asingahlanganyeli lapho kule micimbi khona ukuhlangana abantu abaningi. Asihlaleni ezindlini, sidleni lokho esikudlayo, sijabule, sibalutshwane, singabanga ekhaya, singayingaphandle, ngokuba leli gciwane lingamemetheka libulala abantu abaningi kakhulu.